sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 4 kuMfumfu 2023 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje
Upeza oya kucabanga ukuthi not qualified enough the fitness general zikhona inkantolo kukhona engahamba ecourt and then okwesibili sizama ukurestore i-internal democracy.
Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Chabangu, usebhalele usomlomo wePhalamende u-Advocate Jacob Mdenda incwadi athi ngeyokuxotsha amanye amalunga edalele ePhalamende awe-Triple Sim.
Ke tlhaloganya diemo dikgwetlho tsa.
Ngiyazisa njalo. Niyazi kakhulu udubo olubhekane lelizwe leZimbabwe. Uma ungumakhelwane lomuntu ebhekane lodubo, ebalekela kuwe, uyamsiza hashi ukumxotsha.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyakuzwisisa ukuthi ungana beZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobunenyi. Idalele ePhalamende laseMelika eleHouse of Representatives likhangelelwe ukuvotela usomlomo omutsha ngemva kokususwa kukamnumzana Kevin McCarthy kwebandla lama-Republicans izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Ozithi olilunga lebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change eliphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla leli, umnumzana Sengezo Chabangu, usebhalele usomlomo wePhalamende u-Advocate Jacob Mdenda incwadi exotsha amanye amalunga edala lePhalamende awe-Triple Sim. Ekuhlaziyeni lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Sengezo Chabangu.
Yes, okokuqala yimi u-Secretary General we-interim. Uzakhumbula ukuthi vele iphathi yethu ibingala constitution, abantu bebetshintshwa befakwa, and that's number one. Number two, you recall ukuthi ngesikhathi summer elections we submitted ama signatories ethu, we signed for ama candidates. So yes, whoever oyakucabanga ukuthi I'm not qualified enough to be Secretary General, zikhona inkantolo kukhona engahamba ecourt, and then okwesibili sizama ukurestore i-internal democracy.
Ye, kulabanye njalo bathi usetshenziswa i-CIO njalo bathi okwenziwa nguChabangu lokhu vela kuzaya kwenziwe ngabanye abantu. So ungathini ngakhona?
Vele bajayele, sikujayele sangcela kudala oyenza bent ukuthi ngaba lo mbono othiyeneyo kunhlanganiso beyakuthiwa usungu CIO.
Lo bekungumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ulilunga lebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change eliphethe isikhundla sikanobhala jikelele. Kodwa isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Gift Ostalo Seziva yena uthi njengebandla akulabantu ababaxotshileyo.
Sibonile incwadi ke ebhodayo kuma-social media ethi yona ivela ku-Triple C, kuthiwa kuxotshwe ke ama-MP lama-kansela. Uzulu wonke siyamazisa ukubana thina asila member of parliament noma councillor esimxotshileyo ekhansilini noma ephalamende. Abantu baphiwa umlando ngabantu kubana beyikhokhela ekhansilini lasephalamende. Njalo ke basebenza ke labantu ukubana befeze umsebenzi abawuvotelwa ngabantu. Lokho elikubonayo lezi ncwadi eziphumayo kaziveli ku-Triple C. Laba bathi bemele i-Triple C ayisibo be-Triple C, abameli i-Triple C. Liyakwazi ukubana izanu ile njongo yokubana ikwanise ukubulala ke indaba yokuthi ibe le 2/3 ePhalamende. Yikho ke bezama imizamo etshiyeneyo lokusebenzisa abanye abantu ke ukubana bethi bona bavela ku-Triple C sebeliko labantu. Abantu bethu abasimela ephalamende lokhu bekhona ephalamende lasekhansilini abameli ke abavotelwa ngabantu ukubana benze umsebenzi owekuthi betshintshe impilo zabantu njalo be-advance the interest of the poor in our country. So siyazise uZulu, siyazise wonke umuntu ke ukubana kuyazakala ukubana i-Triple C kayisiyo ebhalele ezincwadi ezibhodayo kuma-social media ezithi zona kule recall ya ma members of parliament noma ma councillors.
Umnumzana Gift Ostalo Siziva ekhuluma le Studio 7 yisikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Ngakwelinye icele umqondisi wenhlanganiso esebenzelana le ZANU PF Air Forever Associates Zimbabwe, umnumzana Kulakwashe Munsaka uthi inhlanganiso yakhe ayikungeni lokho njengoba yona yaphathisa ibandla le ZANU PF ukuthi linqobe njalo selanqoba, ngakho lokho akulincedi ngalutho.
Athi lina okumele likwenze into elula. Dinganini laba elithi yibo abakhulu be-CCC abanikazi babo lingakabambi thina abefazi libafonele libabuza ukuthi indaba enjalo bayazi yini njalo umuntu lo osayini leyo bayamazi yini lingathola leyo i-information selingangikhola libuya maybe kuma-third parties selibuze lingakubuza ngoba thina ukuthi lina lisibuze njengefazi thina njengefazi asilani lalokho okwenzakala ku-CCC asilandaba lama-candidate recalls thina awe-CCC As far as we are concerned, tina zancedisa umhlangano wezanu PF ukuthi uwine wawina. Ule 2/3 majority ku parliament. So tina silandaba la ma recalls ayenzwa yi-CCC. It's not in our best interest. So we are not even involved. So buzanini bona abanikazi bomhlangano ukubana lo muntu owabhalayo ama incwadi esayini lama candidates abo angena sibili ku parliament bayamazi yini
Umnumzana Kulakwashe Munsaka ngumqondisi wenhlanganiso ye Forever Associates Zimbabwe esebenzelana le ZANU PF Usomlomo edalela eParliament uAdvocate Jacob Mdenda yena uthi bayamukele incwadi njalo bazalandela imithetho yedale esebenza nxa kube lencwadi enje ethunyelweyo
We have received a letter under the logo of TPC and their interim constitution if it is theirs. They are disowning that correspondence. They must come out open and tell the world.
Yebo kuliqiniso ukuthi sengamukele incwadi yelemifanekiso ye-CCC, kodwa nxa ibandla leli lingavumelani lencwadi le kanye lokumunyethwe kuyo, likhululekile ukuza edale lephalamende lilandula okukulincwadi.
Abanye balabo abaxotshe incwadi le bagoqela abameli bedala lephalamende, umnumzana Pasho Raphael Spanda omela eCoudrick Park, umnumzana Eric Gono omela iLobengula Magwegwe, umnumzana Morgan Ncube omela iBeitbridge West, umnumzana Prince Dubeko Spanda omela iBinga North, lo mnumzana Fibion Mnyaradze kufaka kuthizwe omela eMapfukuta Farm. Amakhansela agoqela umsekeli kaMeya wakobulawayo uCouncillor Donaldson Mabutho, uMeya weMashingo uCouncillor Chantel Chiwara, lo mgcini sihlalo weCouncil ye-Epworth uCouncillor Anna Sande.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakule Botswana uthi uyakuzwisisa ukuthi kungani abeZimbabwe bebaleka elizweni lakhe labo ngobunengi. Lokhu kuza ngesikhathi eleBotswana lisithi libuyisele emuva abeZimbabwe abedlula inkulungwane abakade bengene kulelozwe okungekho emthethweni kunyanga ezintathu ezedluleyo. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHabron kwele Botswana.
Ekhuluma emhlanganweni lezakhamizi zamasunga duze lomncelo weZimbabwe ngolesithathu, uMongameli Masisi uthi isijeso zenotho yizo esiqotsha abantu abeZimbabwe ukuthi bangene kwele Botswana ngenani eliphezulu. Uthi ikho ehlala njalo nje ekhala ngokuthi mzesu lezijeso zenotho ngoba ile Botswana lithwala nzima ngenxa yesimo somnotho esikhona eZimbabwe.
Kithaloganya diemo tikhwetho tsa
Niyazisa njalo ngiyazi kakhulu udubo olubhekane lelizwe leZimbabwe. Uma ungumakhelwane lomuntu ebhekane lodubo ebalekela kuwe, uyamsiza hashi ukumxotsha. Ngomunye wabakhulumela eleZimbabwe phezu wokususwa kwezijeziso zomnotho.
Umphathintambo obona ngendaba ezenzakala kwele Botswana unkosikazi Anna Mokgethi uthi udaba lobeZimbabwe abangena eBotswana ngekho emthethweni luqhubeka lukhathaza.
Esikukhuthazayo yikuchapha umngcele okusemthethweni. Enyangeni ezintathu ezidluleyo kuphela sibuyisele abeZimbabwe abadlula inkulungwane bengene okungekho emthethweni.
Umkhethi uthi okunzima ukuthi izalwane zeBotswana yizo ezincedisa abeZimbabwe ukungena lokuhlala elizweni ongekho emthethweni ngokubapha imsetshazanyana noma kulokukhonona ukungena kwabezimbabwe ngekho emthethweni umasisi uthi uzaqhubeka ekhulumisana lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokusetshenziswa kwesithupha uchapha umncele umasisi uthi noma nje kulobunzima kumele kukhulunyiswane ngoba amazwe omabili alobudlelwano
Bantu bale runa ke ba runaba.
Abantu beZimbabwe ngabantu bethu lati izihlobo zethu. Kungaba khona abakwenzayo esingakuthandiyo, kodwa okukhulu ukukhulumisana.
Omunye oweZimbabwe ohlala kwele Gaborone, umnumzana mkhululi moyo uthi noma nje amazwe kamongameli Masisi eduduza, kumele amazwe angomakhelwana azame ukufaka umfutha ukuthi izinto zihambe kuhle eZimbabwe.
Olebutswana mpela libhekane lodubo lokuthi abeZimbabwe abakithi ngale khaya eZimbabwe siyangena ngaba ngokunengi. Thola ukuthi sisibaningi sibili mpela, lalo selithwele nzima mpela liyasindwa. Kodwa phela sibona ukuthi ukhetho lolo losanda kwedlula. Asibonanga amazwi abambisane leZimbabwe njengokuthi omakhelwane besima bekhangela ukuthi ukhetho lolo njengobana isadiki likhondemile
kusenjalwe leBotswana liphezu kokuloba ugwalo lwe-migration policy oluzaphathisa ukuhluza abangena elizweni ukuthi bafakwa ngaphansi kwaluphi uluhlu urhulumente uphathisana nenhlanganiso ebona uhamba kwabantu phakathi kwamazwe atshiyeneyo e-International Organization for Migration i-IOM phezu kwalolu hlelo ukuze kubonwe ukuthi ngobani abangaphiwa amaphepha okuba izalwane zeBotswana i-citizenship abangaphiwa ubupepheli kumbe abangabuyiselwa emuva ningumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana
Kuphuma imibono echiyeneyo ngokukhalala kwabebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change CCC ukuya edalele parliamente lapho umangameli Emmerson Mnangagwa esethula umbiko wakhe kuZulu kanye lokuhlela indlela idalele parliamente elizasebenza ngayo ekulolongeni imithetho lokunye uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo
lokho akuqali ukubona abalunga edalele parliamente amabandla aphikisayo ekwenza lokhu emikhosini efana nalowo obukhona izolo ingcwethi yecubungula ezombusazwe esebenzela inhlanganiso eZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo uthi okwenziwe ngamalunga awe-CCC yikuphosisa okukhulu ngoba iZANU-PF izoqhubekela phambili isenza umathanda ikanti umsebenzi wabo wokumela uZulu wabakhethayo bayabe sebewehlulekile
ngoba i-CCC into umele beyinaze ukuthi bafuna ukungena embusweni ukuze ungene embusweni akusokuwina amavoti kuphela kodwa kuyikuwina futhi ini isupport yama-system lama-structures aku-system kuyikuzwisisa umbuso ukuthi uminjani elizweni nje eZimbabwe leyo kuthiwa i-secrocratic state kumele uzwisise ukuthi i-operator njani into ezifana nokuboycotta ezana azimuvi i-system ukuboycotta i-parliament akuyenzi i-system ukuthi ijinje baqhubeka besenza bebodwa asogcebelihle uboycotta lokuya kumele ukuthi bebuye e-parliament be-oppose bephakathi befake imicijwayo lathi babone ukuthi bazama kodwa bayahluleka
wengeza ugumbo ethi ukungayi emikhosini yenhlelo zikahulumende lasedalela eParliamente okwenziwa ngabe CCC akusebenzi esimeni sezombusazwe esiseZimbabwe
siyakhumbula ukuthi last time esikhanye sidlulile bake baboycotta bagcina sebethathele ama allowance sanze besokola ama allowance bengelawo so iZANU-PF siyazi sonke singabaqumeli ama allowance athathele wonke lezi moto so kudingakala ukuthi abantu benze into ezistrategic opozwe phakathi ngoba ukuboycotta lokuyana kulethi change nokubonani kube yilicebo elibi kakhulu abalenzileyo bekumele ukuthi bebekhona phakathi beopoze bephakathi
okuyinto esekelwe ngumqondisi wobona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF umnumzana Farai Marapira
our opposition is full of leaders who do not take themselves or put themselves to account they don't hold themselves accountable
amabandla ethu aphikisayo ande inkokheli ezingazinikeliyo kumsebenzi yazo
they hold on to the very tired system of blaming everything on ZANU-PF
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda olilunga le-Senate emele ibandla le-CCC ulandisa ngezizathu ezibenze bathathe lelo nyathelo lokungabi khona edalela eParliamente
kubuhlungu mahlabe zulu ukuthi ikhulumende kababa uMnangagwa kayinanzi izimiso ezikuconstitution
umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association laye upha umbono wakhe ngalolu daba.
Khona lokho kungabi khona eParliamente yikumela abantu uma labo bameleyo bekholelwa ekuthini kungaye eParliamente uboycottile kuzazwakalisa lokho abakhala ngakho. Kuyenziwa umhlaba wonke jikelela sonto esibone eZimbabwe kuphela, kuyenziwa even emazweni lawana owathola seyahlala kakhulu kulokho kuthiwa yidemocracy. Ngakho angiboni ukuthi kuyamangalisa kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi uthole ukuthi laba abasimele eParliamente bake batshengisele ukuthukuthela kwabo kungasuthiseki kwabo ngezinto ezithile ngokuthi bangaye eParliament. Into okumele siyijwayele kakulanto embi kulokho nqabe kuhlanganisa lokuthi bayesimela futhi bayesikhulumela. Konke lokho kuyabe kuqondile.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi le kungayisiyo ndlela elungileyo yokutshengisela ukukhonona kwabe-CCC loba ukuphikisa ibandla elibusayo ngoba kukhona ezinye eziningi ezingasetshenziswa ngaphandle kokukhalala ukuphatheka kumicimbi lemikhosi kahulumende. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe, idale leParliamente eMelika ele House of Representatives likhangelelwe ukuvotela usomlomo omutsha ngevikezayo kulandela ukususwa kwabephetheleza isikhundla umnumzana Kevin McCarthy webandla lama-Republicans izolo ntambama. Amanye amalunga ebandla lama-Republicans eholwa ngumnumzana Matt Gaetz, amanye nelawama-Democrats ukuvotela ukususa umnumzana McCarthy esikhundleni. Isikhundla lesi sisaphethwe kwesikhatshana ngumnumzana Patrick McHenry. Umnumzana McCarthy yena othi kasoze adinge usekelo lokubuyela kulesi sikhundla wetheswa ngabanye bakhe icala lokungasekeli izinqumo zebandla lakhe okugoqela ukuvimba kokuvalwa kukahulumende ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 uxoxele umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane njalo esilandela ezombusazwe.
Nxa sikhangela izimiso zepolitiki akufanelanga ukuthi nxa izinto zenzakala kube kukuthi kwenziwa izinto abantu bagcine bepersonalize izinto bekhohle ukuthi nxa ungabe ungumkhokeli ukhokela abantu njalo izinto noma ngithi izinqumo lezi bekade fanele ukuthi azithathe bekuyizinqumo ebekade zifanele zisebenzele ilizwe hhayi ukuthi zisebenzele umuntu. Ingakho baye babona abanye abalingani bakhe ukuthi sekufanele ukuthi lento bayiguqule bayenze masinyane ilunge ngoba bese kungathi usebamba iParliamente ransom ukuthi yena usefuna izinto zenziwe ngendlela yena afuna ngayo kukanti bese kulimaza ama-decisions amaningi ebekade fanele njalo ne-progress yezinto eziningi efanele ukuthi zenziwe bese zisima ngenxa yakhe ngokuthula noma ngokungathathi izinqumo ngesikhathi esifaneleyo.
Kodwa kahle kahle singathi lokhu kutshoni ngezombusazo weMelika. Siyabona ukuthi bakhona abanye abebandla lama-Republicans abavotele lama-Democrats kwahlanganwa nje ukuthi kubotshwe lesi sinqumo.
Batshengise ukuthuthuka okukhulu ngoba batshengisele ukuthi into nxa yimbi akukhethelekile ukuthi iliphi ibandla eligxekayo lokho noma ngobani abagxekayo lokho kodwa bakhangela into embi ngokwenzakala kwayo. Okuyinto edingisela ukuba democratic kakhulu ngoba ngabe kukuthi mhlambe kade bengabanye osopolitiki mhlambe kade bezathi njengoba engowebandla labo kade bengeke baze bathathe isinqumo esihashe esifana nalesi abasithetheyo ngoba kade beza kumalaya iloba esenza okubi njengokunye esiyake sikubone kusenzakala kwamanye amabandla ezopolitiki. Batshengisele ukubaqotho njalo batshengisele ukuthi bona balida abantu njalo abasebenzeli umuntu njalo i-political party ibuya muva kodwa ke i-decision abayibona ukuthi iqondile njalo i-decision abayibona ukuthi i-affecta uZulu yiyo abayifaka phambili andibana ukuthi balandele ezinye izinto ezopolitiki.
Lo ngumnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga oweStudio 7.
Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lonkosikazi Karen Ngoma Msekiwa ngemidlalo yabantwana, ababalisi labaphathi bezikolo eqoqwe inhlanganiso ye-Straight Out of Mpopoma. Unkosikazi Msekiwa ohlala eNew York kwelemelika uthi imidlalo le ngeyokuzama ukukhuthaza abantwana ukuba bengathathi izidakamizwa. Uxoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7.
Besizama ukuthi mhlaka 9 nomhlaka 10 siyenze i-anti-drug intervention. So mhlaka 9 sile-talk lapho sizaletha khona abantwana bama-primary school angu-4 eMpopoma, iNkulumane, iGampo, iMpumelelo leLukhanyisa, ukuthi bazolalela. Sidinga abantu bokuthi babuye bezokhuluma labo, mainly ama-police, i-drug section, ukuthi bezokhuluma labantwana njani ama-drugs engane asehluphe kangaka ebantwaneni. So besikhanyele abantwana o-grade 6 labo grade 7 especially, ngoba yikho lapho okuqalisa khona. Abantwana banalaba yibo ba-influencewa kakhulu ngabantu phandle lapho, so bekade sizama ukuthi sikhulume labo ngendaba zama-drugs.
Singathi-ke kuyini okwenza ukuthi lenze khonokho?
Khanyele nje ukuthi abantwana abaningi kethe singane ama-drugs angane ahluphile kakhulu ekhaya. Abantwana abaningi sebengani, wonke umntwana nje ungawukhanyela kubo grade 5, grade 6, grade 7, abantwana nje bangani bonke nje they've turned to drugs. So we don't understand ukuthi okungani kuyahlupha. So besizama ukuthi sikhulume labo, and lakho ukuthi futhi bezama ukuthi bakhulume lathi, basitshele ukuthi kuyini kahle kahle inkinga and where is this coming from.
Yes, yawazi ukuthi abantwana ungavele ukhulume ngamapholisa kumbe amasoja kumbe abantu bezomvikela bayethuka. Kuyini ozakwenza ukuthi babe lesibindi ukuthi babuye?
Amapholisa abajayele ukwesaba abantwana nyithi, but as we know ukuthi kule dlala babe drug section esikhulume labo, it's like a friendly unit, ukuthi babe bezokhuluma labantwana. Sabe sayakhuluma labo sabatshela ukuthi lapha sizama ukuthi libe la libakhanyela amapholisa, lingabakhanyela libe saba, bakhanyeleleni njengabo malume labo mamncane, people that you can come to ubizokhuluma labo nxa kuyikuthi ulenkinga kulento engani yakukhathaza.
Ubona zani kuyaphumani konokho elizakwenza kule midlalo?
Mhlaka 9 ikho lapho sizokhuluma labo. Mhlaka 10 sile tournament. Ku-tournament leyi yukuthi nje i-fun day, siyithi i-fun day yabantwana, and also making them aware about indaba yama-drugs. So lapha senze i-soccer tournament for abantwana, for isikolo sethu. Isikolo zona lezo zingu-4 zi-compete against each other for i-soccer. And we've also included i-tug-of-war lapho sizabona khona ama-teacher labo-headmaster. Senzele ukuthi lapho bebekwazi ukuthi hayo headmaster lawo baye bewe bekuduke begijime beyenzeni konke khona lokho, yikho esifunga ukuthi besize abantwana bebekwazi ukuthi headmaster la uyakwanisa ukuma-approacha nxa ule problem. Headmaster is also a human being, angithi yikho sizama ukuthi sikwenze just a fun day mhlaka 10.
Kuyabe kungokolusuku olulodwa kuphela, asuze siqhubekele phambili likwenza kumbe kwensuku zelezo kuphela nje?
Sizoqhubeka phambili sikwenza, kuzokeep going back to esikolweni, sisiyobabona abantwana sikhuluma labo ngendaba zama-drugs. Lapha it's just a start. It's not really a start because we've been doing things lesikolo, but lapha si decide ukuthi asenzeni khona lokho webhora. It's just a start. We will keep going back to esikolo siyokhuluma laba abantwana. This is going to be an ongoing program.
Khuluma labazali.
Abazali besicela ukuthi mhlaka 10 libuye lizosupporta, ngoba thina singakwanisa ukuthi sikhulume labo, but at the end of the day lina yini abantu abatshona labantwana labo, yini elingabakwazi ukuthi likhulume labo, lizama ukukhuluma labo ngendaba zama-drugs. Also enye into esizama ukuthi siyenze awareness of on this day is that asikhulumeni labantwana abangabafana. Abantwana abafana they go through abuse out here, and most listeners jayele ukukhayela abantwana abangamankazana. Ungathiwa girl child angithi, asizameni ukukhuluma labantwana abangabafana, ngoba recently I've realized ukuthi labantwana abangabafana abaningi abakhomithi suicide phandle lapho, abalabantu bokukhuluma labo. So as abazali asizamenini ukuthi singathola nje isikhathi ithuba, asizameni ukuhlala phansi labantwana abangabafana bethu, try to speak to umntwana ongumfana, umbuze ukuthi how was your day, utshona usenzani nge-weekend, zama ukuthi utshone lo mntana, uhambe la ebhoreni, zama ukuyenza something lo mntana wakho. Asizameni ukuba more involved in impilo abantwana bethu.
Unkosikazi Karen Ngoma Msekiwa okunhlanganiso ye-Straight Out of Mpopoma sixoxe laye eseNew York khona lapha eMelika. Isibhedlela sePhakanyata eseHarare sithi umsebenzi wokuhlinzwa kwabantu abalesifo senhliziyo abakuqale ngonhlangula lonyaka sekusize abantu abanenye. Phakathi kwabalitshumi lambili abahlinziweyo, oyedwa owesifazana nguye yedwa owabhubhayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
okhokhela uhlelo lwabodokotela abayingcwethi kwezokwelatshwa lokuhlinzwa kwabalomkhuhlane wenhliziyo, udokotela Simukai Mutshabayiwa owesibhedlela seParirenyatwa uchasisa ngohlelo lwabo lolu.
Tinawo vanachiremba netimu yeDSA inozvikwanisa izvizvi. Todawo kuti mutitsigire tione kupa World Web kuti Zimbabwe inyika inodii inoitawo maoperation ayo achibuda zvakanaka.
Selabo dokotela bakwanisa lokhu, sifuna ukuba nesisekelo kuba sibonakale emhlabeni ukuba siyakwanelisa lokhu.
ELeZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemali belike lamisa umsebenzi wokuhlinza abalesifo senhliziyo lo ngomnyaka ka-2018 lwazovuselelwa kakutsha lonyaka. Udokotela Mutshabayiwa uthi wonke lo msebenzi wokuhlinzwa kwezigulane bawenza kungenambhadalo okumele ihlawulelwe amadola angaba zinkulungwane ezinhlanu awemelika $5,000. Uthe kungaba kuhle nxa uzulu weZimbabwe engasekela uhlelo lolu ngemali ukuze luqhubekele phambili njengoba lusiza abantu abaningi kakhulu ababulawa yisifo senhliziyo abampofu. Omunye owelatshwe phansi kohlelo lolu ngugogo Stella Zuze, yena othi wakumele elatshwe kwele India kodwa wagcina eselatshwa eParirenyatwa.
Zvandainzwa zvaindirwadza zvakapiswa vatende zvirungunzwa pinsei semunhu akachekwa akasona.
Umnumzana Lungisani Dube uthi ulesihlobo sakhe eselatshwa eParirenyatwa isifo lesi.
Ndibona ngani bayenza umsebenzi ngamandla, njalo ngakhuthaza abanye ukuthi labo babuye bazelatshwa lapha. Kumele bayethembe isystem ekhona lapha. Mbonani, ndithabe kakhulu umsebenzi abawenzileyo. Kodwa mbonanga nxa bengabuya lapha into engiyangikhona ingcongono, njalo mbonani bayathola usizo olufana lakade bezaluthola phandle kwelizwe.
Esinye isakhamuzi seHarare unkosikazi Nomathemba Makhii uthi kuqakathekile ukuba uhulumende aqhubeke esekela izibhedlela ukwelapha imikhuhlane efana lesifo senhliziyo.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende ancedise abantu abadinga usizo operator wakulatshwa inhliziyo, kakhulu ngoba elizweni lethu izibhedlela zethu azenelisi ukubana zenze ama-operation enjengalawo. Ngakho nxa umuntu engabanjwa isifo senhliziyo ezikhathi eziningi esidinga i-operation leyo, kumele ahambe kwamanye amazwe afana ne-South Africa le-India ukuthi ayithola ukuncediswa khona ngale. Ukuya kulawo mazwe kubiza imali ezinkulu kakhulu, okuthi nxa sikhangele ngomkhulumo wethu weZimbabwe
isibhedlela seParirenyatwa yiso sodwa eselapha umkhuhlane wenhliziyo eZimbabwe yonke jikelele ngenxa yokuswelakala kwemitshina yokwenza lokhu kwezinye izabelo zelizwe. Ingcwethi ezikumsebenzi wokwelatshwa kwenhliziyo zithi kulabantwana abedlula amakhulu amane abatholakala belomkhuhlane lowo kwele Zimbabwe ngomnyaka, zisithi iningi labo ligcina lilahlekelwa ngumphefumulo ngenxa yokuswela usizo lokwelatshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe sisizwa imbono yabo ngomumo wezombusazwe eZimbabwe ngemva kokhetho. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Ozithi unginobhala jikelele webandla eleCitizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Shabangu, usebhalele usomlomo wePhalamende u-Advocate Jacob Mdenda incwadi athi ngeyokuxotsha amanye amalunga edale lePhalamende awe-CCC. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyakuzwisisa ukuthi kungani abeZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobuningi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguThabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.